Lokhu kuvezwe ngumphathi ntambo wezokwethulwa kwemibiko embikweni wakhe wangeviki awethulela intatheli izindaba phezu kwesimo elizweni lokwenziwa ngabequla elibona ngenhlelo zokuvikela ukuthelelanwa lula kwe-COVID-19 elizweni ele-ad hoc Inter-Ministerial Task Force on COVID-19. Ngakho-ke uNkosikazi Mthwangwa ukhuthaza abantu ukuthi bahambe lapho kulesidingo hathi mahlayana ikakhulu ngezikhathi zokuya lokuphenduka emsebenzini. Kodwa uZulu labalwela ilungelo loluntu bathi kuyabamangalisa okukhulunywa nguhulumende elizweni elilesilinganiso esikhulu sabaphila ngokuthengisa njalo okuningi okudingakalayo okubalisa amabhanga kutholakala edolobheni. UMnumzana Victor Dube uthi kunzima ukwehlukanisa abantu abahamba ngoba kulesizathu lababikwa nguhulumende ukuthi bahamba mahlayana.
Angikuzwisisi njalo yini ngathi kuyalihlupha ukuthi kanti sibuswa ngabantu yini beni sibuswa yini. Nxa esithi umuntu utravela unnecessary uyabe sitshoni ngoba engubonayo umuntu uvela endlini. I-transport iyahlupha njalo iyadula. Kuthiwa ngatshona ebhoda ngedolobha lonke. Kathi kule ndlala akula mali. Imuli eziningi zaziphila ngakhonokho ukuthengisa izinto zabo estridini langaphi langaphi. Akula lutho bazawudlana abantu bonabo. Nxa umuntu ephuma endlini esiya endaweni aya kuyo ulesizathu sokuya khona ngale.
Uhulumende akukhulumayo lokhu uDubethi akusebenzi elizweni elinjengeZimbabwe lapho abantu vele bengahambi nje ngoba bekholisa ukuhamba.
Kathesi sikhangela indaba zempilakahle akula zibhedlela akulani abanye bahambela ukugula ngokwakho ukuthi eyabona kuphela oseyazi ukuthi bemncede. Nxa umuntu esesithi uzatravela unnecessary kukhanya engumuntu ophila komunye umhlaba singawaziyo thina. Kutshengisela ukuthi sibuswa ngabantu abangananzi impilo yomuntu abangafuni ukuyizwisisa ukuthi itshoni. Nxa bayakhangela ukuthi kanti abantu bahambelani beza khuluma into engcono. Yikho-ke angiboni kungabantu abangathi bayasinceda nxa ekhuluma inkulumo enjalo.
Kwasekelwa ngenye ingcwethi kwezomnotho elwela ilungelo loluntu njalo uMnumzana Masimba Manyanya othi uhulumende makalungise isimo somnotho.
Why? Because we have a form of political leadership that lacks a sense of priority and that lacks a sense of reason on matters, important matters of national policy development.
Ngani ngoba silobukhokheli obungaziyo ukuthi bulandele kuphi okuqakathekileyo njalo kuyibukhokheli obungacabangiyo kundaba eziqakathekileyo okumele kube yizo ezithuthukisa ilizwe.
Emikweni kahulumende owethulwe nguNkosikazi Mthwangwa uthi wenza linkuthazo ngoba efuna ukulondoloza impilo yabantu njalo ebazi ubunzima ilizwe elibhekane labo kakhulukazi ngalesi sikhathi seziqondiso ze-lockdown ezikhuthaza ukuhlala emakhaya, ukugqoka ama-maski isikhathi sonke umuntu esemphakathini lokunye. Uqhubeke ethi iziqondiso ezihlelwe eZimbabwe zenziwe kulandelwa ezabekwa ngabenhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni jikelele eye-World Health Organization, WHO. Ngimele isitudio 7 iseHarare, ngingu-Mavis Gama.